sele inyanga uba umnumzana Joseph Biden wanqoba umongameli Donald Trump ukhetho olusanda kwenziwa ukuthi angene esikhundleni sikamongameli wakwelemelika. UTrump lokhu esithi wachilwa kukhetho lolu libandla lamademokrats. Kodwa imithethondaba etshiyeneyo ithi akunabufakazi obuveza lokhu. Okwamanje uBiden usedinga abantu abazangena kurhulumente wakhe bamangele abantu kwele melika lakwamanye amazwe ngokwenziwa nguTrump. Kodwa iningi labo bathi kusobala ukuba wanqotshwa nguBiden wathola ama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306. UTrump wathola amakhulu amabili lamathumi amathathu lambili 232. Kulabanye abakubandla lama-Republicans abafuna ukuvimba impimela yokhetho lolu udale le-Congress loba nje abazi ngokwenzakalayo besithi lokhu akusuze kuncede uTrump okhanya elokhu efuna ukubusa ilizwe lemelika. Omunye wabalandela ukhetho lolu umnumzana Rafael Mthombeni ohlala eDallas, Texas uthi uTrump uzaphuma esikhundleni ngozibandlela.
Sekuyikuraha kwebhiza nje, ibhiza elifayo, ngoba ibhiza elifayo liyaraha. Kwesinye isikhathi ungazondele duze lingakuraha ufe lalo ibhiza lakhona. Kodwa-ke engikubonayo ukuthi akulalutho thili lapha asalwenza, ngoba uyazama ukuthi lokhu bengingalalela lapha ngenza umhlangano lo abelawo e-White House izolo. Sebengathi bayadonselana la ngaphakathi khona ngale sikolweni ukuthi into yona le ayizamayo ayizozisebenza. Kuliqiniso lokhu ukuthi akusoze kusebenze, ngoba akusoze kumvimbele uBiden ukuthi angene lokhu, ngoba okukhona ukuthi kufanele ukuthi yena alandele i-constitution, ngoba i-constitution yalapha e-America ibeka khona lokhu ukuthi lesi sikhathi akuso yena khathesi yisikhathi sokuthi awinde up adobha amagabha akhe wonke e-White House, apheke amabhegi akhe, alungise, aphume. Yiko-ke nxa yena elokhu ehlezi khona laphayana, mina esengathi ngikukhangela ukuthi ngizabona ukuthi uzahlala kuze kube nini, ngoba lelo langa eka-January 20 lizafika kuphela loba uyafuna loba akafuni.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala eSeattle eWashington.
Lokhu nje sokuyisikhathi sakhe sokuthi abe lokhu eqoqa imali kulabantu abavumayo ukuthi asihambeni siyelwisa i-election. Ukudliwa nje udliwe, akusela mthetho ozamnceda ukuthi aphendule i-election. Sizambukela nje mhlaka-20 uzaphuma emzini wakhe.
Isisekelo sombuso yelizwe lwemelika sikubeka sobala ukuthi kumele umongameli omutsha angene esikhundleni mhlaka-20 ngozibandlela.